sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Ngela ku Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 5 kuMfumfu 2019 ngosithandekile mhlanga endabeni zethu lamhlanje
kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sobaleso lo munye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours iniwaze wathola uncedo wancedisa
uhulumente lokhu edinga abantu ababikwa bagalula ngesikepe emfuleni uZambezi eBinga. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuthiye izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka.
Mhlawumbe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngapha imali. Lala kumnya kuphilile asilimanga, asizuzanga, siphelwe izifuyo pho siza kuthimba yini. Kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so, kodwa umgabu ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zabangcono.
Odokotela bathi ababuyeli emsebenzini lanxa uhulumende esithi wenze njalo ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuona lo msakazi. Kulandela ingozi yesikepe esigalule emfuleni uZambezi kunsukwana ezedluleyo, uhulumende uthi ulokhu wedingisisa abanye abantu abangatholakali. Abantu abane babikwa betshonile kulingozi. Ukuze sizwe okuningi ngokwenzakeleyo kulolu daba, sixoxe lomnumzana Prince Dubeko Sibanda omela iBinga edalele ePhalamende.
Ukhanya ngani into eyenzakalayo phakathi na komfula wethu uZambezi. Kwasuka kwaba lomoya omkhulu wa affecta amabhoti. Nxa ngisizwa ukhanya ngani kulamabhoti amabili awatshonayo alokhu engakabonakali. Kulabantu abane osokusaziwa ukuthi khona basishiya ngenxa yesehlakalo sobaleso kulabanye abagcina bethole uncedo ukuhlanganisa lo munye indoda okuthiwa khona wahlala emanzini for isikhathi esifika kuma 8, 9, 10, 11, 12 hours esemanzini waze wathola uncedo wancediswa. Amanye amabhoti ebese ekhukhulwe ngumoya aze afika eZambia. Ukhaya ngani vulo kwenzakalayo ukuthi bezama ukuthi bewaphendulise ngapha eZimbabwe.
Ngezinye indlela kulabanye abantu abalokhu bengatholakali.
Kulabanye abantu abalokhu bedingwa kodwa abangeke bajike ukuthi wakhathesi sebedlulile kulomhlaba. But abangu-4 hayi ukhaya ngani lokho kukonfirmi ukuthi abangu-4 abasekho. Njengoba ngikhuluma nje lami ngisanda ukufika eBinga khona ngenza hlangana naba kokheli bayiphaksi lamapholisa labanikazi bamabhoti ukuthi futhi uhamba nje izikepe ezilabanikazi abangamaZimbabwe njalo abantu laba okuthiwa khona sebefile ngabantu bakhona apha eBinga ngabakhona apha izakhamuzi zalapha ngabantwana balapha so sikhuluma kanje sikhuluma ukuthi kulezililo phakathi yena kwemizi lapha yikho lami nje ngibuyile ukuthi ngizame ukuthi ngiyebonisana le muli zakhona then bese sikhala sindawonye.
Kujayelekile yini ukuthi kube le ngozi enje njalo izikephe lezi ngezani?
ingozi ezinje ziyatholakala siyake zenzakale kodwa asongozi esizijwayeleyo ukuthi khona zingaphoya kuvuka nje sesikhona njengalokho okwenzakala ekhathesi isikephe lezi izikephe ezihamba siyagola ama inhlanzi lezi ezincane ukuthiwa ngamatemba ngama-rigs aso skephe lezi ezile power kakhulu yokuthi khona zingaphikisana lomoya izikephe ezile power engani iphansi so-ke yiwo umsebenzi wezikephe zonalezo ingozi ezingalezi asizijwayelanga kakhulu but namhlanje kwenzakele isifo sokukhona
alikezwa ukuthi bekuyikuyekethisa kwabantu kumbe hhayi yingozi nje makhasi
bekungela kuyekethisa kwabantu ngumoya nje oqalise ukutshaya abantu bephakathina kwamanzi so-ke bese bezama ngenye indlela ukuthi labo bezama ukuthi bephikisane njani nomoya lowo kumbe bewubalekele bedinge indawo engani isefa so yikho kubenzakeleyo
izigaba ezithinteke kakhulu ngalolu daba yiziphi khona ngapho ibhinga
ikakhulu abaningi ngiyakwazi abasemanzini lapha ngabantu abavela ezigabeni ezingabochunga abavela kubolunga kubosiyabhuwa kubonagangala sinampande ikakhulu laba abahamba ngomgwaqo usiya egogwe ngani yibo abaningi aba-afekthwe kakhulu ngale nto eyenzakeleyo
uthe abanye batholile usizo bahlengwa uhulumende ngabe yenze yonke imizamo yini ukuthi abasize kumbe kulezinye inhlanganiso ezizimeleyo
okwakhathesi bengakezwa ukuthi khona onguye oncedisileyo kakhulu ngubani ngiyakwazi ukuthi abahlenge laba abanye abatholakale besemanzini ngabanye balaba laba abalezikhephe ezifanayo akade labo besenza umsebenzi ofanayo yibo abancede kakhulu ngiyakwazi ukuthi amapholisa ngikhuluma kanje isikephe samapholisa kasikho lapha ebhinga siphakathi sikhona ngale siyancedisa abe-national park labo bakhona ngale bayancedisa kodwa ngikhona ngizathola ukuthi khona exactly i-report yokuthi khona osokuwenzakele osokuncedisiwe yikuphi njalo okuseleyo yikuphi
lo mnumzana Prince Dubeko Sibanda omela ibhinga idalele ephalamende eleZimbabwe limanyana lozulu wonke emhlabeni ukunanza usuku oluqakathekisa imisebenzi yababalisi bona abathi sebephila nzima bengabayanga njalo befundisa abantwana abangalakudla okweneleyo lempahla zokusebenzisa ngenxa yokoma komnotho welizwe. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi abafundisa emaphandleni e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ARTUZ, ithi isimo sababalisi elizweni sizwisa usizi. Umkhokheli walinhlanganiso umnumzana Obert Masarure uthi abangakuthakazelela njengenhlanganiso yokuzimisela kwababalisi elizweni ukuqhuba umsebenzi wabo wokuthuthukisa ezemfundo lanxa isimo sisibi ikakhulu emaphandleni. Lokhu kusekelwe inhlanganiso yeZimbabwe Teachers Union iZimta yona ethi ababalisi sebesehluleka ukuphila impilo elesithunzi. Unobhala jikelele walinhlanganiso umnumzana Tepson Nganunu Sibanda ulandise kakhulu ngaleso simo esithi inhlanganiso yakhe ikhuthaza uhulumende ukuthi alungise isimo somnotho welizwe kuseselesikhathi. Usuku lokuqakathekisa imisebenzi yababalisi lunanzwa iminyaka yonke mhlaka 5 kumfumfu. Lwasungulwa luhlangothi olubona ngezokuthuthukiswa kwemfundo lezifundo zesayensi umhlaba wonke i-UNESCO ngomnyaka ka-1994 ngaphansi kwenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations. Lo nyaka lunanzwa phansi kwendikimba ethi Young Teachers, the Future of the Profession. Lolu daba silwethulelwe ngintathela izindaba ye-Studio 7 uMavis Gama eseHarare.
Okay.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930 6065 15460 laku 13860 kilohertz.
O Odokotela abaphakathi kokukhalala umsebenzi bathi ababuyeli emsebenzini ngomvulo njengalokho okuthiwa nguhulumende nxa engakagcwalisi izifiso zabo. Lokhu kulandela umhlangano abaqhube izolo lomphathi ntambo wezempilakahle umnumzana Obadiah Moyo. Yena othi odokotela abangasoze babuyele bengaxotshwa umsebenzi. Inhlanganiso yeZimbabwe Hospital Doctors Association ithi imelele ukuthi uhulumende kanye leHealth Service Board bagcwalise izifiso zabo zokwengezelelwa iholo kanye lokuthola impahla zokusebenzisa. Kusenjalo ukungabi khona kwabodokotela ezibhedlela sokuphathe kubi izigulane. Omunye esanda ukukhuluma laye ngumnumzana Trimompof, yena othi wabuyiselwa emuva ezama ukuyekwelatshwa.
So ngibuyelile ngedate yamhlaka 2 liyade ngithwethi yokuthoba kuyizolo. Okwenzekileyo ukuthi ngithe ngifika kube buhlungu kakhulu ngoba ngifike ngangathiwa lethuba lokuthi ngidindise ikhadi, aludindwanga ikhadi lami, ngikhuluma nje kwakathesi. Okwenzakeleyo ukuthi ngirefere kudokta omele onguye omela Ndlinzi uSenior Moyo ubekhona. USenior Moyo ikhadi ufike walibhala ukuthi come back after strike, okuthi kumele ubhale ukuthi kumele ngiphenduke i-strike xa sesiphelile. Engingakwaziyo ukuthi i-strike sangikhona siyaphela nje, so akula ngincede nditholileyo yiko kubhalwa ekhadini kwalokho.
Obuhamba ngakho kuphuthuma okunganani, njalo ukuhlala kungalungisiswanga kungahlupha na?
Ya, iqiniso elikhulu ukuthi engihamba kungahlupha ngoba into engihamba ngayo e-UML esusemzimbeni iyakhula and ikhula ngesiphangephange sokuthi anytime ngathi ngasengingumuntu olahlekelwe yimpilo yikho kukhona.
Awenelisi ukuyezibhedlela lezi ezizimele o-Mater Day labanye?
Okwenzakala ezibhedlela lezi anti liyakwazi ukuthi kudingakala imali. Sengibuzisisa kudingakala imali enjenge-foreign currency, angikwanisi ukuthi ngiyithole ngoba ilizwe leli vele njengoba lazwa ukuthi akusavunyelwa ukuthi utholakale usebenzisa i-foreign currency. But ngasese yimali efunakalayo nale i-foreign currency ukuthi ngiyibhadale, ngikwanisa ukuthi ngiyenziwe i-operation yaleyo. Ngoba ekunye engikubonileyo ukuthi kulabantu abakwanisayo ukuthi ba-operate, ngoba abanye abantu izolo ngithole abantu imibhedi iphuma ubone ukuthi umuntu sibili u-operative.
Ngabe besebenzise imali yakwamanye amazwe?
Ngokucabangela kwami mbona ngani ngabantu abangabe besebenzise imali zakwamanye amazwe, ngoba mina ukungena kwami sibathathu wathi simele sizokwenziwa ama-operations. Ngoba abantu endlane labo ngabantu esasikwanise ukuthi sinikane ama-number, sifonelana ukuthi sibekwazi ukuthi mayekuthi sokulungile sikwanise ukubuyela sonke besikhuluma sahlangana abanye bangikhona sizawubuyela sonke izolo. Sonke saphenduzwa kanjalo nje. Bona aba-operatiweyo ngabantu esingazange saba labo izinga lelilanga, but ngabantu embonileyo ukuthi batholile usizo
esibhedlela seneso i-Plumtree District Hospital. Uke wabona ukuthi khona kuhamba njani?
After ukukhuluma la kwami lani emavikini ladlulile, ngaphinda ngabuyela basuka bangitshela ukuthi amaphilisi ade benginika wona ukuthi ekwanise ukuthundubeza ubuhlungu angeke baqhubeke benginika wona, kuzame ukuthi ngimeke sure ukuthi ngiyathola leyo operation emele ngiyeyenziwa kuqala. E-Plumtree kunzima kakhulu ngoba iqiniso elikhona akula sibhedlela esizimeleyo, akula sibhedlela esingaphansi kwabezinkonzo, bedlela ezithenjiwe yizenezo izibhedlela zikahulumende lezibhedlela zekhansili ye-Plumtree, amaklinikhi la engikhuluma ngawo. Umuma okhona wonke umuntu uyaphenduswa, njengoba nje ngisisho ukuthi even njengoba ngikhuluma nje kuthi ngisama-nensi asehayala lokudinda ibhuku kalezi ukhanya ngani wonke umuntu sesukumile ezibhedlela ukuthi kasakwanisi ukusebenza. And into engikhona iyayisegcekeni lami ngiyibona sobala ukuthi abantu basakwanisi ukusebenza. Lami ngiyabe size ubuhlungu, kodwa ngikubona ukuthi ngami ngize ubuhlungu la omunye umuntu uze ubuhlungu ngoba ukusebenza ungaholi eqinisweni kunzima kakhulu. Ukuze asebenza njani? That's why ukwathola ukuthi umuntu useyenze i-operation engayisiyo uzothola ukuthi mbencwe ngumuntu ozithweleyo eqini ezethe esenziwa i-operation wavalelwa isigelo phakathi ngenxa yokuthi umuntu uyabesebenza kukanti ingqondo yakhe iphandle komsebenzi awenzayo. So ukwenzithi uhulumende ngokubona kwami nga uyazwisisa, ngabe uhulumende uyazama ukuthi azame ukuma labantu, azame ukukhulumisana lamadokotela, azame ukukhulumisana labezempilakahle ukwenzela ukuthi abantu bathole usizo olufanayo. Ngoba nxa sikhuluma sisithi savotelwa njengokukhuluma ngikhuluma kohulumende lo khona uthi wavotelwa wavotelwa ngabantu bathi njengoba abantu bayakufa baphele abantu bangikhona bayahlupheka abantu bangikhona bayafa sizathi uhulumende singikhulume sithi uhulumende savotelwa ngabantu abantu bakhona sesibayekele behluphile sesibayekele besifa kuthi sukwehluleka kakhulu lokho
Lo mnumzana Trimon Pofu esisanda ukuxoxa laye kunsukana izedluleyo emsakazweni weStudio 7 esePlum Tree njalo uyisiphathamandla sebandla leMDC. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Intengo yenhlanyelo lamakhuba okulima isikhuphukile osokuchiye izakhamizi zemaphandleni zingelathemba lokulima lonyaka. Lokhu kuza ngesikhathini engiliphakathi kwendlala embi eyabangelwa ikungani kuhle kwezulu nyakenye. U-Albert Ncube usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Inhlanyelo yomombele sisindo samakilogram alitshumi 10 kg ibiza phose amadola ngamakhulu amane $395 kuthi khuba lokulima libiza amadola angaphezu kwenkulungwane ezinhlanu $5,400 ezitolo zeGwanda. Ukuqonga kwentengo yenhlanyelo lokhu kuza ngesikhathi iningi emaphandleni selilungiselela ukulima. Umnumzana Dennis Moyo isakhamuzi senyandeni uthi ukudula kwenhlanyelo lokhu kuzadala ukuthi iningi lezakhamizi lehluleke ukulima lonyaka.
Ungathi uyakhangela sihluleka khona ukuthenga ukudla, hhayi ngibona kuzaba nzima kakhulu lonyaka ukulima ba ebantwini bakithi lapho esingakwaziyo ukuthi sizakuthini lonyaka. Odinga ukuthi yena uhulumende angazi ukuthi ngayisenza lezi zinto ukuthi yakunanzelela yini ukuthi abantu abenzelayo ngabantu abaphila njani. Angazi ukumbuya kunanzelela uhulumende lokho. Sithwele nzima siyahlupheka. Siyakhala owezithi zinawo sikhala ngendlala. Uthi uyakhangela okumele ukulime ukhiphelwe indlala sokube kwaqansa double more than ukudla isikudlayo.
Amazwi akhagcizelelwe ngumnumzana Gabriel Moyo oyemawani kodwa kuma manzonzo kwemnotho welizwe sekudinga ukuthi kuhlanganiswe amakhanda ukuze kube le ntuthuko.
Kambe shuwa ilanga lishise kangaka sizayithatha ngaphi imali la kumnya kuphelile asilimanga asizuzanga siphelwe izifuyo pho siza kuthimba kwathi khona ngo-87 into zaziwome kakhulu so kodwa umgabu ohlala phansi lo nkomo bakhulumisana into zabangcono ngo-2008 into zawoma utswankere wahlala phansi lo mgabu balungisa into zawoma kathi kathesike azama ukubiza ufala lowo bakhulumisane balungisa izinto.
Ukhansela kwa-13 umnumzana Miklas Ndlovu uthi balinde uhlelo lukahulumende lwenhlanyelo olulokhu lungakafiki okwamanje. Esethula umbiko we-State of the Nation Address kuliviki edalele ephalamende umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende uzakhupha imali yokuthenga inhlanyelo phansi kwehlelo lwe-Command Agriculture ezaphiwa abalimi emakhaya. Kusenjalo iningi likhala ngendlala kulo mhlubulo. Unkosikazi Theminkosi Moyo Garanyemba uthi bayaluswela uncedo lukahulumende kungenani lokuthi bahlaselwe indlala.
Silala ngendlala, asidli lutho, abantwana bezikolo bayaxotshwa, sila mali, sihlezi phansi, akula msebenzi. Ichukela yona sikhulumi, bakithi sicela uncedo bakithi emazweni. Kumbela amadona phela, adinga amadona phela baze sincedisa. Bangaze bayenze yona i-food for work leyo, sizasebenza sizathini. Ngoba siyabe sesikhalela impilo kuphela.
Ngaphandle kokudla amanzi okunatha sesilele emawane kuthi umnumzana Benson Dube.
Amanzi akula manzi esikotsho lapha hayi sithole kanzima sivuke ebusuku siyalayinela asakwazi vele singayenzani ngani izulu liyana sibili esithi sithole amanzi okunatha.
Izifuyo ezivalisa inkomo lazo zibhekanele dubo lokusilelwa kwamanzi njalo abogatsha lwezokulima bathi sezifike amakhulu amathathu inkomo sezifile kulesi sabelo ngenxa yendlala. Ngimele umsakazi weStudio 7 ngisemajawundeni eGwanda ngu-Albert Ncube.
Siyalamukela kweziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga lamhla kuhlelo sixoxa lo nkosazana Brenda Mpofu isiphathamandla sebandla le-MDCT yena owayengukhansila kaward 23 emlume enkayi sicubungula ukuthi abantu baphila njani kulesi sigaba ngesikhathi imali yokusebenzisa iswelakala lezibhedlela kungela mithi kumbe odokotela abeneleyo.
Kulobunzima kakhulu ngoba ngikhuluma nje vele akulamuthi akulani, ngikhuluma nje ndomamncane wami olimeleyo. So uthe elimele wahamba esibhedlela akenziwa nge-treatment uphongeuthunga kuphela, ibetadine yazithengela, amaphilisi yazithengela, and kulobunzima obukhulu kakhulu ngezibhedlela. Abantu bayafa, amaphilisi ayashota. Into engenza ngithi labo bakhalalile imisebenzi ngokubana into kade isenzakala beselathwa abantu bethola yonke imfanelo zabo kumele bazithole esibhedlela abasazitholi. Le nkayi kunjalo kuyafanana izibhedlela zonke nje. Abalwa ama-clinics atholakala imithi lamaphilisi. Kulobunzima kakhulu nxa uzokuthi ahambe ebhoyilisi yamalemoni unathe amalemoni, kambe uyabe uzaphiliswa ngamalemoni.
Isixwayiso esinjalo laso sivelela esibhedlela?
Ye, sivelela esibhedlela kubonensi. Abantu sebekhrishe ukuthi kungcono baye eMvuma, kodwa lapho eMvuma amaphilisi akhona uyawabhadalela, ayathengwa lakho. Kodwa-ke kaswelakali, ayatholakala. Abazicheleyo yibo abalohlupho kakhulu ngoba uyahamba esibhedlela sokumele ukuthi uhambe uye etheatre ufike uyehluleka ukukhululeka. Sokuthiwa ahambe etheatre, etheatre laphana baza kunika i-student umuntu ofundelayo afundele kuwe. Yinto eyenzakalayo kakhulu.
Okunye okukhathaza abantu kathesi intengo yempahla lokuswelakala kwemali. Abakho abanye abaqhuba inhlelo zabo zokuziphilisa.
Kukhona kwezinye kwamanye amawadi kukhona, kodwa amawadi akhona ayabalwa nje labo abalamanzi. Thina njengangale kuwadi 23 amanzi vele awakho, ngokubana ngikhuluma nje mina. Kwezinye kwamanye sibili amavillage abantu bavuka ngama-2 besiyalayinela amanzi. Eziboraneni ziyabalwa zibutshwana le mthonjeni legejwa ngabantu nje, imithombo le egejwa ngabantu amanzi la angafunakali, la awuyingcikeza wona la yabanathayo. Ubunzima bukhulu kakhulu sibili ukuthi sizafikisa sibili uNovemba. Kuyabe kunzima. Lezifuyo ziyafa. Komunye umuzi kathe sikufe izifuyo ezingu-9 umuzi owodwa. Izifuyo zenzana yizo umuntu kade ekhangelela ukuthi zizamncedisa athenge ukudla, ahambise abantu abasesikolo, ancedise lapha nalaphana. Manje sekunobunzima kakhulu ngoba futhi le nkomo seziya zisifela njalo.
Uke wakhuluma ngendleko zamabhasi zinjani?
Indleko zamabhasi kunzima sibili ngokubana kathesi ukusuka ewadini yani kuwadi 23 esitishini okuthiwa kukokenani yi-60 pound ukuya koBulawayo. Ukusuka ewadini yani usiye eNkayi center yi-30 pound. So kulobunzima obukhulu kakhulu. Le mali yakhona njalo ayitholakali. Nxa ungayithola sugijimisele ukuthi kahle la uyedinga okuyi-10 kg, khona ngoba i-10 kg iyi-50 pound.
Emadolobheni bakhaliswa ngemali ukuswelakala kwayo emabhange. Khona ngapho eNkayi iyatholakala lula yini imali yokusebenzisa kulabo abalayo?
Kunzima ngoba ngike ngangena namhlanje ezitolo, ngikhuluma nje ngisesente eNkayi, ngike ngangena ezitolo eNkayi ama-ecocash kabasathathi kwezinye izitolo. And la banibona labo abantu obangakuncedisa ukuthi wena umtransfele imali nakunika i-cash sesithi hafu hafu. So nxa wena uyabe ufuna i-60 sokumele ukuthi ufake uyi-120. Yibo ubunzima osobukhona. Yikho kukhathaza kakhulu ngoba sokuze kungani kuthiwa kulezi gebenga. Ungahamba nje abantu bekubona ukuthi ngani kuthiwa kumbe uyabulawa nokuyimadlana kwakho, sekuyokuthi bakubambe inkunzi bakuthathele leyo mali oyabulayo. Kulobunzima kakhulu. Ngaze uthi uyabika emapholiseni, amapholisa avela kulanto abayenzayo. Ngiyalibingelela lonke bantu bakawadi 23. Mina nguBrenda, u-former councillor wenu, ngithi ngiyalithanda lonke kakhulu. Ngiyalikhumbula njalo. Ngiyabonga. Khona ekhethweni oluzayo yilabo, angibalahlanga.
Leyo bekuyingxoxolo unkosazana Brenda Mpofu, isiphathamandla se-MDCT, njalo owayengukhansila kawadi 23 eMlomeni. Yebo-ke ke sizwe-ke uhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba.
Lengali tshona njani izilukandaba olamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Igama nguChris Gande. Lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lo nkosazana Bekezelani Leya, isakhamuzi sedombodema ePlumtree. sixoxa ngodaba lwenyamazana zendle ikakhulu indlovu ezibikwa sezingene emizini yabantu. Ubakuqala ngiyakwamukela kuhlelo.
Yebo, siyabonga njani.
Sizwa kuthiwa kulodubo ePlumtree. Ungasitshela ukuthi ngeyiphi indawo yangikhona njalo ludubo bani?
Udubo esihlangana lalo ludubo lwezinyamazana zasendle, inyamazana ezifana nezilwane, ezifana nendlovu. But ikakhulu okwakhathesi into esesikhangelene layo zindlovu. Indlovu yizo sezibhahile, njengoba nje khathesi nje sikhuluma sezibulele umuntu kwesinye isigaba kulo muntu osebulawe yindlovu. Izolo ntambama zingene emzini kamakhelwane ekhaya eDombodema, zadla izihlahla, imithelo, zangena endlini bebezikhangele nje, kodwa bebengenamandla ukuthi kuyini abangakwenza ngoba ngabantu besifazana bodwa.
Manje abantu abagcina inyamazana zendle abe-National Parks bathini bona ngodaba lona?
Abantu abagcina izinyamazana bazamile ukuthi babakontakt. In fact, 2 weeks ago, uKhansila weDombodema uke wazama ukuthi akhulumisane abe-locals, ama-officials e-forest, ukuthi babone ukuthi bayazama ukuthi basilethele uncedo. But ngithe namhlanje ngifona ngoba bengidanile kakhulu njalo ngethukile, ngisethukele abantwana nabazali ekhaya ngoba besengitshele ukuthi indlovu zingenile. So ngizamile ukukhuluma lokhansila. Ukhansila wathi ubhalile incwadi wayihambisa ePlumtree eKhansika ebazisa ngodubo esibhekane lalo. Njalo umama onguye okhangelane nezindaba zezinyamazana wabuya last week wakhuluma nabantu ababeyiwo ababehola umumbu, wabazisa ukuthi sokulungisiwe ukuthi kulomuntu ozabuya ezobhekana lendaba yezinyamazana. But kodwa namhlanje lowo muntu lowo akabuyi, inyamazana sezibhahile, sezingene emakhaya indlovu.
Nxa usithi inyamazana yindlovu kuphela yini, kumbe zikhona ezinye lazo ezingena emakhaya?
Nakazana eziningi kakhulu, ikakhulu ezifana nendlovu yizo esezibhahile, ngoba ngibona ngathi lapha ezazivalelwa khona, ezazihlala khona emabhongane, akusekho kulinda lokhwana owakufanele kube yikho khona, ngoba kwakufakwe i-electric fence ngesikhathi amakhiwa ayisasekhona. Njengoba amakhiwa aseyahamba lakho kwahle kwafa, so indawo yena leyana ayisagombolezelwanga okusemthethweni. Abantu bakhupha ucingo, izinyamazana sezihamba nje ezifana lezilwane, ezifana ompisi, inkomo seziphelile.
Ungasitshela okuningi ngalowo okuthiwa ubulewe yindlovu lezi?
Okay, umuntu obulewe yindlovu ngumuntu okuphuke kudla kunyuzi ku-ZBC ukuthi ubunyathelwe yindlovu eJambeni. So yiyo into lathi esiye sabayo ngapha ePlumtree. Indawo yePlumtree ingaso indawo yePlumtree, kusuka konke khona le Makhulela ubuya usiza konke eMadlambuzi, ubuya konke usiza ngapha eDombodema, njengoba sekusele only 18 kilometers ukuthi sifike ePlumtree Town. Yikho lapha indlovu esizidlalela khona. Okokutsho ukuthi njenganamhlanje, njengoba kubeni ziyahamba, kutsho ukuthi ziyabe zihamba zilandani khonale ePlumtree zisiya ePlumtree Town.
Hayi, kuyezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli.
Hayi, mina ngiyabonga kakhulu. Besicela nje ukuthi mangabe singathola usizo ngendaba yezinyamazana lezi esezingenela abantu emakhaya, ngoba mangabe sikhuluma kanje kule ndawo zaba zonke zenza ukuthiwa kulabo campfire. I-campfire bayabuya bezodubula izinyamazana, but imali yakhona kuyo efanele ukuthi kube iyanceda esigabeni ezikhangelane lazona ezi izinto, but uncedo lwakhona silutholi. Besicela sibe ukuthi ngabe abomthetho nabo bayasukuma, izakhamuzi lazo zisukume, zibambisane, zibone ukuthi singathola uncedo endaweni yena le enje, ngoba inyamazana lezi zinyamazana eziyingozi ebantwini, so nyamazana ezingahlala labantu. Akula kuhlalelana nabantu le nyamazana. Ngiyabonga.
Hayi, lathi siyabonga. Ube lobusuku obuhle.
Ngiyabonga.
Loke ngunkosazana Bekezela Nleya, isakhamuzi seDombodema ePlumtree, ebesixoxa laye kuhlelo Liphuma Lendaba Litshone Lendaba. Igama lami nguChris Gande, lilaphi.
Sibonge uChris Gande. Kwezemidlalo ke nansi impumela yemidlalo yePremier Soccer League, iZPC Kariba 0 le FC Platinum 0, kwathi iyata ke yanqoba iNgezi Platinum nge-1-0. I-Chicken Inn le Chapungu ke Mjikilo Bhanqa 1-1. Olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.